abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunamayunyenzi ayenzakalayo akuphansikazela ibandla elibusayo elezamtif. Kulelinyeni entsha ebizwa kuthiwa teachers for ED. Izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali nezinkunzi bakhonela kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi nabo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Sonathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa teachers for ED?
Sekulemihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemakilasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abaphela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba
singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho kelobani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangikhona abakhethe bahambile basedunga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela o-teacher abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebeyifunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha moya?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona i-ministry loba uhlangothi lolu ama-ministries wonke sezikhala sezikhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona isikhalazo, izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.